Siyabonga Gibbs Dube. Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 13 Ntulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingalitshona njani izilukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulimala amapholisa kamanisipala etshaywa nguZulu eHarare ngemva kokudiliza izindlu ezakhiwa kuzitanda ezaphiwa abasekeli bezanu-PF.
Ihambe kutange bayotshaywa khona ngale bazohamba izolo beleZRP bafika bagqekeze izindlu kade ziyakhiwe ngaphandle komthetho.
Kambe izulu lesikhukhula elatshaya izimota kwele South Africa kungabe kutshengisa ukuguquka komkhathi na?
Hayi, besingakezwa ukuthi bangaba khona, kodwa emangweni wasethembisa abantu bezimbabwe baningi kakhulu kungabe kwenzakele.
Ukusilela kwemali emabhanga kungakubangelwa yini? Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulamapholisa kamanisipala weHarare atshaywe izakhamizi alimala ngemva kokudiliza izindlu ezithiwa zakhiwa lapho okungavunyelwa khona. Izitanda okwakhiwa khona lezi zindlu zibikwa zathengiselwa abasekeli bezanu-PF phambilini kokhetho luka-2013. Kodwa amapholisa kamanisikala bekade funa ukuyadiliza izindlu lezi abalekile ngemva kokutshaywa lokugijinyiswa aze ayabiza amapholisa. Sixoxe lo councilor wedolobha leHarare umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye, kuliqiniso njengoba likwazi ukuthi khona i-City of Harare iyazama ukuthi khona ilungisise lokho kade kuyenzwa ngabantu okuphandle komthetho. Yikho sibili bahambile, i-metropolis yethu ihambile, ihambe kutange bayotshaywa khona ngale bazohamba izolo beleZRP bafika bagqekeze izindlu kade ziyakhiwe ngaphandle komthetho.
Manje abatshayiweyo labo abalimalanga?
Ye, izisebenzi zethu zilimele kakhulu, inkuluma zisenze nje basesibhedlela. So uyabona ukuthi khona umuntu bayayenza ngabomu, into bekwazi ukuthi khona lapha into esiyenzayo siyenza ngabomu. So nxa selethiwa khona yenzani into eqondileyo, kabafuni ukuthi balalele ikansili nxa ikhuluma. So lapha babona kufanele ukuthi khona balwisane lamapholisa ekhansili. So izolo sihamba leZRP bayogqekeza izindlu zomuntu wonke wasuka khonapho kwathiwa sokurayi.
Kukhona yini lapho lokhu kusele lakho kukhanya kuzadilizwa?
Ye, zikhona kakhulu indawo ezikhona abantu ababesakha okungaphandle komthetho. Yikho okunye kwangkhona siyabe sizama ukuthi khona sibanikeze amaphepha sithi khona hhayi njengoba kade seliyakile kangaka sesiyenza ukuthi khona lihlale. Safanele kejoshua Mkabuko, ijoshua Mkabuko wakhona abanye abahlezi okusemthethweni sesabanike izingwalo ezitshengisa ukuthi khona bahlale. Kodwa-ke kunabanye abahlezi endleleni ehamba khona amaphayiphi esiweni. So bonabo bazasuka, ikhansili zabakhipha, bayakwazi labo ukuthi khona sihlezi endaweni leyi engasikho.
Alo-ke umnumzana Peter Moyo, ikhansila wedolobho leHarare, ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekhonale eHarare. Kambe izulu lesikhukhula lomoya othwale izimota kwele South Africa wadiliza izindlu kungabe kutshengisa ukuguquka komkhathi na? Ingcwethi kwezokuguquka komkhathi, i-climate change ngesiNgisi, zithi ukuguquka komkhathi lokhu kulakho ukudala umonakalo kuminyaka elandelayo. Kuyona le iviki abanye bathi savunguzane esitshaye i-East Rand kwele South Africa singaba siyisibonelo sokuguquka lokhu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe umnumzana Cassius Jazz Simana Mpofu ohlala kwele South Africa njalo owabona isavunguzane lesi.
Ye, kube lokutshintsha komumo womkhathi lapha eSouth Africa ngoba iSouth Africa lilizwe elilama-seasons ayi-4 apheleleyo, ne-autumns, ne-summers, ne-winter, ne-springs. So every time ungathi isizini yathinta kuba khona okwenzakalayo kwezo umoya omkhathi izulu kube lezulu eliqala endaweni emangeni weCape Town labuya likhuphuka lisiza towards the north lange-eastern side of the country lange-western side kodwa izulu lakhona lithe selisiyafika emangeni waseDurban kwi-KZN province kube nezikhukhula amabriji ahamba abantu abanye bathethwe yimfula kuba kwaba la makhazi abuhlungu kwaba nongqwaqwana omunye omubi kakhulu so kube nomonakalo omubi kakhulu endaweni ze-KZN kakhulu
sizwa kuthiwa kube lalokho kuthiwa ngesilungu yi-tornado isavunguzane esikhulu kakhulu ungasitshela ukuthi sikwena okunganani
Ya isafunzane so si senza umonaka lomkhulu kumango wase Gauteng province kakhulu emanga endaweni yaseThembisa northeast of Joburg so kube nomonaka lomkhulu kule mall abayithi Phumlani mall imoshakeli isitole eziningi kakhulu sele zingizingela roof imall enkulu ama roof ahambizi motor zeziningi zifile wasuka lapho i-trot yankona yaqonda ekule service station ebiseduzane layo i-roof yayahamba yasuka lapho yaya esibhedlela lapho kwaba nomonakalo sibi lomkhulu kakhulu ama roof ahamba waqhubeka wangathi endaweni okuthiwa i-Eastland mall lakho wayenza umonakalo khona lapho etuhamba khona wajika i-direction wangase usiyempumalanga sigcine sesiuzwela ke indawo emangeni wasebroncos ongase usiyempumalanga lapho ohlala khona impumalanga province le-Gauteng so lapho ohambe khona kube lomonakalo omkhulu kakhulu izihlahla bezihamba izinto zabantu bezihamba kube kubi kakhulu kwezinye indawo
bakhona yini abezimbabwe ozwayo ukuthi bengabe moshakele ngesikhathi lesi
hayi besingakezwa ukuthi bangaba khona kodwa emangeni wasethembisa abantu bezimbabwe baningi kakhulu kungabe kwenzakele ukuthi bangaba bebambekile kuleso simo esinjengaleso ngoba ekuruleni metropolitan isuke yathi yafaka i-emergency service yayo ukuthi siza abantu abangabe izindlu zihambile abangela kudla lokunalokhana so ngineqiniso ukuthi abantu bezimbabwe bangaba khona babaphathe ababambekileyo kulokuleyo into enjengaleyo ngoba baningi kakhulu ethembisa khonangayo
Hello-ke ngumnumzana Cassius Jayce Simana Mpofu isizalane sezimbabwe esihlala kwele South Africa Ukuqhubeka kokusilela kwemali emabhanga sekuthiye uZulu esezibuza ukuthi kanti vele kungakusenzakalani. Abanye ngabathi kungaba kubangelwa ukuthi lesi yisikhathi lapho izisebenzi ezithola khona iholo lazo. Kodwa abanye njalo ngabathi vele elizweni akusela mali ngenxa yokuvalwa kwamafektali. Bakhona njalo abathi uZulu kasase imali emabhanga useyigcina endlini. Sixoxele ngcwethi ecubungula izenotho omnumzana Masimba kuJera ukuze sizwe impendulo yembuzo le.
Nxa sikhangela uzabona ukuthi khathesi yiso isikhathi abantu abaningi abazuza imali zabo. Sibone amasotsha abazuza imali ngemande, amapholisa ngolwesithathu, siyezwa ukuthi amadokotela bazuza imali zabo ngesikhathana esilandelayo. Laba abasebenza ku-private sector bayazenza izabahlala kabo. So kuyabe kule-pressure yokuthi abantu bonke bayabefuna ikheshi. Yikho imali isilela khathesi.
Okokuthi nxa kuphakathi kwesikhathi kungayisikho sikhathi sokuphela kwenyanga kuba njani iyabe ikhona imali
imali iyabe ingekho kodwa iphesha yangikhona ekudinga imali iyabe ilutshwana kakhulu ngoba abantu abaningi abakwenzayo ukuthi nxa izimali zingangena phakathi laphana kuma-banks bayabe thola imali yonke beyikhiphe kuma-banks so kuyabe sekusitho ukuthi phakathi kwenyanga laphana kuyabe kungena pressure eningi ekudinga imali ngoba abantu bayabe bezigibhele izimali zabo emabhanga mhla isiwa
ludaba lokusungulwa kwama-bond notes lolo ubona ungani luzaqeda yini udubo lolu njengoba asisezi ukuthi sokuhamba njani ngodaba lo
bavethe ama-bond notes azabuya ngo-October kodwa ngibone njengani azaqeda udubo ngibona njengani azakhoza i-confusion enzima ngoba abakaphume egcekeni abantu laba abe-Reserve Bank le-Ministry of Finance ukuthi ama-bond notes azosebenza njani ngelinye ilanga bayavuka besithi ngawama-exports kuphela ngelinye ilanga bayavuka besithi ama-banks azosebenzisa i-discretion yabo ukuthi benika abantu ama-bond notes so ngibona njengani kuzoba ne-confusion eningi nxa kungachasiswanga ukuthi ama-bond notes kumele asebenzisenjani
Hello-ke ngumnumzana Masimba kuJera ingcwethi ecubungula ezenotho ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 meter wave, laku shortwave 4930 6065, laku 15460 kHz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Loba i-text message WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela uhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo silonkosikazi Virginia Dube, umgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla lezapho, njalo owalwa kumpi yenkululeko. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga. Mina ngizakhuluma Mrs. Dube, owayengumlweli wenkululeko kuZipra, khuluma on my individual capacity.
Umumo okhona uphatha njani abesifazana? Lingathi lina abesifazana yibo abathwele amagabha avuzayo okwedlula abanye yini?
Umuntu ongumama sonke isikhathi nxa kuxokozela into zingahlalanga kuhle, umama uyothwala nzima ngoba umntwana wonke olambileyo ubuye ekhala kumama, mama ngifuna lokhu. Ungakhangela for instance abantwabethu abasezikolweni khathesi, ama-teenagers. Umntwana uyakuya esikhathini, uyabuya kumama athi mama ngifuna ikhotoni kumbe ngifuna iphedi. Akula mntwana oyakuyise. So thina njengabomama ngombono wami akusiphathi kuhle ngoba kwenza impilo yethu ibe nzima kakhulu.
Manje ugatsha lwenu kubandla lezapho kuyini okunye eliyake likwenza ukuphathisa abesifazane kwezombusazwe langaphandle?
Thina njengezaphu asilanto emangalisayo esinceda ngayo abantu ngoba thina i-challenge yethu enkulu ukuthi usizo singaluthola ngapi olokuthi sincedise abantu. Esikwenzayo kuphela ukuthi sifundisane njengabomama ezigabeni esihlezikizo ukuthi kambe singenzani okungasisiza ukuthi sincedise abantwabethu, sincedise iy'muli zethu.
Sesikhangela njalo abesifazane abalwa kumpi yenkululeko, baningi yini abazuza izikhundla kuhulumende ezingani ziphezulu? Sesikhangela ikakhulu abakuzipha.
Izikhundla zazisiya ngokuthi wena bakubone njani abalamandla okunika abantu izikhundla ngaleso sikhathi. Thina mina for instance kuZipra abantu abathola izikhundla ingxenye ngaba abala bengakwani esandleni sami sesisodwa engibaziyo abathola for instance ku-army abathola nje okuyizikhundlanyana khona lokhu. Otherwise iningi lethu senze okokufundela sesigijima sesibamba lapha lalaphana ukuthi nje siphakame nje mbijana sithole lathi okungasisiza.
Kodwa abanye benuke ukuzandla abesifazane.
Oh, labangazi lutho obhuqa ukudla vele bazithola izikhundla. Wawungasebenza njehofisini ulo muntu ongaziyo ukuthi ozafundela khonapho kube yinto eright, kungabi lahlupho.
Bona omama abalwa kumpi yenkululeko baphathekile yini kakhulu ukuthi bethuthukise ilizwe?
Mina ukuthi angikholwa kakhulu ukuthi usebenzele isizwe sakho kumele ube lesikhundla. I think kube luqalise lapho hlezi khona njengomama ukhulumisana labanye, libonisana, lilalela ukuthi kuyinokwenzakala elizweni, kambe lingafundisana, lingaya ngaphi lapha okufundiswa khona abantu ukuthi lithuthukise kumbe ikulima kumbe ama-projects enziwayo nje ezindaweni ezithiyeneyo. So mina angikholwa kakhulu ukuthi isikhundla esesiqakathekileyo, but ukuthi libona njani njengabomama izinto.
Manje labo omama ababesidlalele ezigabeni zabo bazakuzwakala njani? Bengabekwanga laphana ukuthi kukhulunywe ukuthi yibo abazakhokhela abantu ukuthi benze inhlelo ezithile.
Ye, ekugcineni omama nxa sebefundisiwe, sebehlonyisiwe, sebesazi lokhu lalokhuyana, sekusiba lula ukuthi umama esikhundleni anganikwa isikhundla ngenxa yokuthi ngumuntu ongumfazi, but anikwa isikhundla ngenxa yokuthi uyanelisa ukuthi aphakamise abanye omama afundise abanye omama omama bonke bathuthuke.
Ayisibongile kakhulu ukuxoxa lani. Kodwa lingabachiyela liphi abalaleli?
Abalaleli ngingabachiyela ukuthi kambe noma kuqokozela kunje elizweni lethu ikakhulu thina omama kuqakathekile sizazi ukuthi sime ngapi, sizazi ukuthi savela ngapi, njalo kugcineni lifa bani esizalitshiyela abantwabethu. Ikho engakuchiyela abalaleli.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Virginia Dube, umgcini sihlalo ogatsha lwabesifazana kubandla lezaphu njalo owalwa kumpi yenkululeko ekuvuyo lezipra. Sixoxela ye esegweru. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile Mhlanga, ubelela ngelihlo. Kwezemidlalo ngamafitshane ke sikhangele imidlalo ezadlalwa kusasa kundawana ezitshiyeneyo zelizwe. Imidlalo ke le nge-Premier Soccer League. IHaumain FC yona izadlala le-Border Strikers eLuveve. Kuthi iZPC uxolo le imidlalo esidlalwe lamhlanje eyakusasa iWange FC izadibana leCholocho FC. Kuthi iChicken Inn yona izadibana leHarare FC eLuveve. iTriangle izadibana leNgezi eGibo Stadium. iHighlanders yona ke izanqikilana leCapes United National Sports Stadium.
That both the youth of today, all them really steal, and it no funny. No sir, it no funny.
Siqhiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma yezihlengeni, ingoma ka Linton Kwesi Johnson ethi yona it no funny. Sike sikhangele ke inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Kulimala amapholisa kamunisipala weHarare echaywa nguZulu lapho efuna ukudiliza izindlu ezakhiwa kuzitanda ezaphiwa abasekeli bezanu PF. Kambe iZulu lesikhukhula lomoya odilize izindlu wathwala lezimota kwele South Africa ungabe utshengisa ukuguquka komkhathi na? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande Lilanga.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.